Okumangalisa eyintatheli zindaba yikuba lumhlangano wenzelwe e-Anglican Cathedral Hall endaweni yokuba wenzelwe esigodlweni saleli bandla e-Harvest. Embikweni wakhe kokwenzakala emngcwabeni kobe ngumkhokheli waleli bandla uMnumzana Tswangirai okhokhela uhlangothi lwezomvikela wenkokheli yebandla uMnumzana Giles Mtsekwa wethule ngasekutholile kudaba lokutshaywa kukankosazana Khuphe labanye bakhe.
The committee will record its findings.
Committee izobhala phansi okuzatholakala isho umbono wayo itswayise osaphethe isikhundla sikamongameli kokungenziwa. Mhlanje abantu bayabuletha ubufakazi bithi okubalisela amavidiyo azosiza ikomiti ukuba uthathwe nyathelo bani.
Abebandla leli bathethe leli thuba ukuxolisa kumaKhuphe labanye bakhe ngokwenzakale eBuyera lapho abahlukunyezwe khona beze emngcwabeni kaTswangirai eWumanikwa Village. Osaphethe isikhundla sokuba ngumkhokheli waleli bandla uChamisa utshele umhlangano lentatheli zindaba e-Anglican Cathedral Church ukuba abazotholakala belomlandu okukwenze lokho bazojeziswa kabuhlungu.
Sithanda ukuxolisa kumsekeli webandla uThokozani Khuphe ngesehlakalo esiyakisayo esamehlelayo. Kungaba lokuphikisana ukuba kuyini sibili okwenzakalayo. Iqiniso yokuba saba khona lesi sehlakalo kasivumelani laso lakancinyane. Siphakathi kukuxwayisisa ukuba njalo engatholakala elomlando uzojeziswa kungakhathekile ukuba uphethe sikhundla bani.
Okusekelwe ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Njengebandla le-MDC likhokhelwa ngubaba u-acting president ubaba uChamisa bakithi sicela mayuyu mayuyu. Kuphambanisekile njengebandla le-MDC ubudlwangudlwangu kasibo bethu. Silethemba olokuthi sizavula amehlo ngoba sokukhombisa kungenzakala ukuthi lezitha ziyangena zigqoke impahla zethu bese besenza ngazani yithi esenze lo ubudlwangudlwangu. Bakithi sicela ukuxolisa zulu kandaba waseZimbabwe bekungayisiyo ntando yethu leyo ukuthi kwenzakale ububi obungaka, kodwa siyathembisa ukuthi sizazama ukuthi ngezindlela zonke kungaze kwenzakala futhi.
UMakhumalo utshelela umsakazo ukuba kuzomele kucwayisiswe ngokugcweleyo okwenzakale eBuyera zazakale iziganyi ezatshaya uMakhuphe.
Njengebandla le-MDC elikhokhelwa ngobaba uChamisa u-acting president wethu, sonke siyazi ukuthi sivele eBuyera. Ubaba uChamisa wazisa uZulu waseZimbabwe ukuthi okwenzakale eBuyera usethume amasotsha akhe abakhangela ngokuhlala kuhle lokuxokozela futhi bacwayisise ukuthi kuyini okwenzakaleyo. Umzwile kade sekhuluma ukuthi hayi sebecwayisisile njalo kulobufakazi obubuyayo obutshengisa ukuthi siza kusebenzisa ukuthi silungise lokhu. So sesiphinginsuku eziyisikhombisa ukuthi sanelise ukuthi sibonte senzeni. Xa kule cala sizalandela umthetho wakuleli lizwe lomthetho webandla.
Inkokheli yatshaywa kabuhlungu emngcwabeni kaTswangirai ibalisa umsekeli webandla unkosazana Khuphe obona ngezokuhlelwa kwenhlelo ebandleni leli uMnumzana Abednego Bebe, ummeli wetsholotsho eMathebeleland North unkosikazi Lwazi Sibanda obeyisikhulumeli sebandla uMnumzana Obert Gudu lo nobhala jikelele uMnumzana Douglas Monzora. Lanxa iningi lenkokheli yaleli bandla ingene lomhlangano ubengekho uMakhuphe, uBebe kanye lonkosikazi Sibanda. Abamunyu ngodaba lokukhethwa kukaChamisa ukuba ngosaphethe isikhundla sikamongameli uMnumzana Douglas Monzora lo engineer Elias Mutsuri bebekhona. UGudu wahle waphuma kuleli bandla ngemva kwalesi sehlakalo sokutshaywa kwabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.